Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 Nkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyanele legciwane lecoronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine 4,200,957.
Ukuthi baye e-court bekuyinto enhle sibuthi labantu balethwe before the courts ukubana ema-courts ngale bezwe ukuthi vele wahamba njani. Kodwa sifika laphana e-court sadiscover ukubana kukhona okungayenziwa ngakuhle kuma-investigations.
Amagqwetha abesifazane abamangalele amapholisa ngodaba lokubahlukuluza alile ukubana athoniswe ngesiphangiphangi esithi kumele udaba lolu luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa ekhanya ezama ukuluvalavala.
Akula zitshengiselo esezitholakele eziveza ukubana ukugqoka imaski kungalimaza umzimba. Esikunanzelelayo ukuthi amamaski lawa kawakho comfortable ukubana ukuwagqoka ilanga lonke. Nxa usendlini yakho akula sidingeko sokuthi ube ugqoke imaski.
Incethu kwezempilakahle zithi ngamanga ukuthi ukusetshenziswa kwama face mask kwesikhathi eside kungaba yingozi empilweni yomuntu kumbe kubangela umkhuhlane wokungaphefumuli kuhle owehypoxia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyanwe lilegciwane lecoronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Leli nani likhuphulwe ngowesilisa otholakale elaleli gciwane eJegudu ngemva kokuthunyelwa kwabahlolayo ngabemsebenzini wakhe ngoba etshisa umzimba. Lomuntu akalambali yokuke wethekelela kwezinye indawo kumbe ukubaduzane lomuntu ongabe elalo. Asebehloliwe ukubana balegciwane lobahatshi eZimbabwe lokhe laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili 21,536 kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane lecoronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,200,957 kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 284,150. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane bayedlula isigidi lengxenye 1,502,595. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lantathu 63,325. Asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,290 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amabili lanye 21,821. Izakhamizi zeMandebele nezikhala ezimathonsi ngokuqansa kwentengo yempahla ezitolo osekudale ukuba abantu baphile nzima phansi kwe-COVID-19 lockdown. Njalo labezitolo akabalandeli iziqondiso zomsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho eyayikhona ngombimbitho ngoba isikanse ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqansileyo yehliswe. Kodwa abanini bizimusi kabasinanzanga lesi siqondiso, intengo yempahla ihle yakhuphuka ngamandla. Unkosikazi Jane Mlalazi wakobulawayo ukhala ngobunzima osobudalwe yilesi simo.
Intengo emashopu ikhuphukile okumangalisayo. Kambe khonoku kusisa ngapi? Singenza njani? Kuza sifikisa ngapi lezimuli? asilayo imali, kuvaliwe emsebenzini, kuphilwa njani.
Isakhamuzi sakobulawayo uNtando Ndlovu uthi uma bengabulawanga yi-corona bazabulawa yindlala.
Hey, hayi izinto sibili zikhwelile okubi. Lonyaka singa singabulawanga yi-corona sizabulawa indlala straight. Uyakwazi ukuthi ubona ku-TM lapha nanthengi ngifika kade ngelive lemuntu. Ngoba into yozikhwelile oshukela oflower, ha vela kusathengeka ivini.
Isakhamuzi sekhezi umnumzana Whiteman Moyo uthi kunenye okubangela ubunzima ababhekane labo.
Kulama market forces asuka athatha indawo ngesikhathi lapho uhulumende ebamba ngamandla ama-businessmen ukuthi behlise intengo impahla zabo ezikhona lapha emashop. So siye sabela abantu ukuthi i-business world phela kasiyo uhulumende. Uhulumende simele yedwa. Abantu be-business abaqhuba abathengisayo abathengisi lapha ezitolo benza santando, benza lokho bakufunayo. Ngakho ke engikuthoyo ukuthi nxa uhulumende engabamba ngamandla ama-businessmen ukuthi behlise intengo. Kwesabela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bangayenza lokho kuthiwa i-close down bese bevala ama-shops abo. Bangavala ama-shops abantu abasuka bathwala ubunzima kakhulu. Kuthiwa khona lapho kulwa khona indlovu utshani buyephuka buyachitheka buyadilika.
Isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi indlala yiyo esiyingozi ukwedlula iCOVID-19.
Kuzaqhamuka imikhuhlane ezabangelwa yindlala. Abantu bazakufa abaningi bebulawa yindlala kunokuthi babulawe ngumkhuhlane. EZimbabwe sekuyingozi indlala okwedlula iCOVID-19 ngoba abantu belamba.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi intengo yempahla kumele uhulumende bakhulumisane labamabhizimusi.
Indaba yentengo yezinto ezidolo kayisonto ongathwala iAK uthwale ibutton stick ukuthi kazehle izinto. Ngokuba zilabanikazi lezo zinto kumele ukhulumisane labo licebisane libonisane benze ngendlela eyabe iphume ekuxoxisaneni. Yayivelisa kwehluleka indlela ubaba uMuhade akulanda ngakhona ngoba wakulanda ngemachine gun kanti indaba yokuhlalelwa phansi igqoqiswana abantu bavumelane lokho kungasebenzela isizwe.
Ngenyanga edlule umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Muhade ongumgcini sihlalo njalo we-Interministerial Task Force on COVID-19 wethule isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimi khona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka. Kodwa akula ngitsho lo yedwa usomabhizimusi osethe walandela lesi siqondiso. Umnumzana Muhade ubengaphenduli ucingo lwakhe ngesikhathi sihlolisisa ukuba nyathela bani asebelithethe ngokulandelwa kwesiqondiso sokwehliswa kwentengo yempahla ezitolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Inani labantu abathi bahlukuluzwa ngamapolisa ngendlela ezijiyeneyo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe libikwa liqansa kulandela ukubotshwa kwamapolisa ayisithupha ngolwesihlanu esetheswa icala lokutshaya abesifazane bakubulawayo ababili abathi uNkosazana Nokuthula Mpofu loNtombi Zodwa Mpofu. Amapolisa la abemele amiswe phambi komthetho ndaba ngomgqibelo kodwa amagqwetha abomamangala akwalile lokho esithi kumele udaba lolu luphenywe kabanzi kuqala andubana basiwe emthethwandaba ngoba amapolisa ekhanya izama ukuluvalavala. Umamangala ngumuntu lomna wakhe njalo behlala elokishini le-Country Park kobulawayo. Bathi batshaywe kakubi ngamapolisa amabili abekhuluma ulimi lwesitshona besithi bephula umthetho wokuhlala ngekhaya njalo isithi bayazenzisa ngoba bengamandebele. Imifanekiso yamanxeba abo ephuma inkundleni zokuxhumana ebulenjini iyethusa. Amapholisa la abotshwe ngemva kokungenela kwekomishini kahulumende ebona ngokukhumisena umlotha eye-National Peace and Reconciliation Commission. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lentathelo lezindaba eyiyo eyaqala ukusakaza udaba lokutshaywa kwabomampofu lolu, umnumzana Zenzele Ndebele, yena olwela njalo amalungelo oluntu.
Ludaba oludanisa kakhulu lolu ukuthi amapholisa amele ukuthi ebevikela abantu yiwo atshaya abantu, ngoba omama labana batshaywa kabuhlungu kakhulu. Kimi kungikhumbuza ngesikhathi se-ground, ngoba ngesikhathi se-ground yikho owawuthola abantu betshaywe kabuhlungu kangakana kungalalapho abangayabika khona. But sesikubona again ngo-2020 abantu betshaywa beyalelwa ukuya reporter, beyalelwa ukuthi beyedinga uncedo emtholampilo. So kuyadanisa ukuthi ngo-2020 ungaba le mpholisa ongumfana mncane, obvious abafana abangamapholisa laba ngabantu abazala ngabo 88 kumbe 90 or even ngama-2000 ozatshaywa umuntu ngo esithi ngoba lindebele. Akula reason ukuthi batshayelwane, ngoba usizwa ukuqala watshaywa wacela indlela yokudlula, amapholisa ayegcwele emgwaqweni wathi ngicela ukudlula. Umpholisa ke waphenduka wamshaya wabulala ifoni yakhe, wasebuyela njalo sesithi hayi but impolisa lapha nje unja wabulala ifoni yami. Ko ke lapho ukutshaywa kwabo lo sisi wakhona ukuthiwa bayazenzisa vele amandebele azenzisa ukuthi mahle, you know, all those kind of things. So mbona ngani it's very unfortunate ukuthi singabe siloku sithola amapholisa akhuluma nge-tribalism, akhuluma ukuthi wena ulishona wena ulindebele, ebesetshaya umuntu ngoba lindebele, ngoba vele amandebele alenkani. Mbona nxa i-police force yona nxa ingakukhanyelisisi khonoko, nxa abona amakhulu bamapholisa bengayilungisisi indaba leyi, izahlupha ngokuya kwesikhathi.
Bangaki abanye asebeze phambili baxhumana lawe?
Ye, bakhona abantu sebebaningi. Sibi namhlanje kufonewe phose abantu abangabe bane, ababili abase-Country Park, omunye usemagwegwe. I think ababili labo basemagwegwe bekhala ngokuthi batshaywa kakhulu ngamapholisa. Omunye watshaywa la esiyazidingela isinkwa kungela nto ayenzileyo, omunye watshaywa ngoba kuthiwa kala maski, wasesithi hayi maskini layo kodwa sesikhwameni, walaliswa phansi watshaywa. Omunye umama watshaywa engumdlezane eleviki ebelethile, watshaywa walimala wahamba emapholiseni ukuthi ecela incwadi ukuthi ehambe ethola esibhedlela njengoba kwakuyi-lockdown, amapholisa ayala ukumnika leyo ncwadi. Ngiyethemba baningi abantu abatshaywa ngamapholisa kodwa bayesaba ukuthi bebuye bezokhuluma. Yikho nje ngikhuthaza wonke umuntu ongaba watshaywa lipholisa ukuthi geze phambili eripota icala lakhona, sililandelele sibone ukuthi liyaphelela ngaphi.
Umnumzana Zenzele Ndebele intathele zindaba njalo ulwela amalungelo oluntu. Untungameli uphinde xhuma elinye lamagqwetha abo mampofu umnumzana Zibusiso Ncube, yena othi kabasoze bavumele ukuvalavala athi kuzanywa ngamapholisa kulolu daba.
Khumbula kubana i-complaint le bayenze kubomhlaka 17 April, but kuze uzofike namhlanje laba bantu ababatshaya, la mapholisa abatshayayo bebelke bengakathi be brought to book. Kuze kwathatha ukubana ungena ukazenzele uNdebele ubana a-expose uhluku olunganani olwenziwa ngamapholisa la. Yikho ke basebesithi bazabahambisa e-court. Bona babahambisa e-court kuyisabatha ke kanje. Uvele ubone ukuthi kanti bazabahambisa e-court kuyisabatha kanje sokujahweni kanti. Ukuthi baye e-court bekuyinto enhle siluthi labantu balethwe before the courts ukubana ema-courts ngale bezwe ukuthi vele kwahamba njani. Kodwa sifike laphana e-court sadiscover ukubana kukhona okungayenziwa ngakuhle kuma-investigations. Sadiscover ukubana ama-investigations, in fact, nxa singathi kula ma-investigations mhlawumbe sebe singakufaka ngakuhle. Ukuze kuphume kuhle akula ma-investigations ayenziweyo. Laba bobabili omampofu batshaywa ilanga libalele, abatshwanga ebusuku, batshaywa ngamapholisa amabili ababaziyo. Kodwa laphana kudocket besekulabantu abangu-6, amapholisa angu-6, number one. Number two, ungananzelela la mapholisa engu-6 enjalo ayenzanga into okuthiwa yi-ID
parade ukubana belayiniswe bonke base bavakhetha khona kyana kebe kwenzwe ukubana i case ibe weak nxa sisiya e court asina sithi akuyo e court kodwa ungayiwa e court just to as a formality ngoba singahamba e court as a formality kungenzeka ukubana i case yabo mampofu icine isilahlwa inkundla ngokubana inga investigatewa ngakuhle so sicele ukubana no lawa amapolisa a investigateayo ahambe ayilungisisa i docket ngoba thina siu expectayo ngama accused persons amabili
selikhangelele ukuthi lungene nini emthethwandaba loludaba
sizabuyela ekhoti nxa la ama investigations yenziwe kwaba le thorough job that is done by the police as is expected of them so sizalandelisa lamapolisa with the hope ukubana ama investigations are going to be done thoroughly ngoba ugijima ayisikho ukufika sifuna ukuthi kube lento ecacayo ehamba emthethwandaba
umnumzana zivusiso ncube ngelinye lamagqwetha amela abesifazane ababili bakubulawayo abathi batshaywa ngamapolisa balimala kakubi ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Pho Nyathi kodwa unyathi utshele iphephandaba le The Chronicle ukubana baya kusola ukuhlukuluzwa kwababili laba uthe njalo amapolisa aphatheke kulesi sehlakalo azajeziswa ngumthethwandaba kanye lohlangothi lwamapolisa Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo. Ngenxa yodubo le-coronavirus, asenelisi ukulinxuswa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ngamanga ukuthi ukusetshenziswa kwama-face mask okwesikhathi eside kungaba yingozi empilweni yomuntu. Kumbe ukubangela umkhuhlane wokungaphefumuli kuhle owe-hypoxia ngenxa yokusilela komoya we-oxygen. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko yengozi engabangelwa yikugqoka ama-mask ebisabalaliswa enkundleni yokuxhumana ezebulenjini ezinjenge-WhatsApp ibisichiye abaningi sebethithibele bengazi ukuthi benze njani selokhu uhulumende wabekayo umthetho wokuba umuntu wonke agqoke leyo maski lapho engena emphakathini. Ingcwethi zezempila kahle zithi kayikho inhlolisiso esithe yenziwa ukuveza lingozi ekhulunywa ngayo kumkhuhlane owe-hypoxia. Enye yalingcwethi uDr. Gary Shava ugcizelela lokhu.
Lokhu kungamanga akula zitshengiselo esezitholakele eziveza ukubana ugqoka imaski kunganjani kungalimaza umzimba. Esikunanzelelayo ukuthi amamaski lawa kawakho ngingathi comfortable ukubana ukuwagqoka ilanga lonke. Ngokunjalo sandise ukukhuthaza ukuthi nxa usendlini yakho akula sidingeko sokuthi ube ugqoke imask.
Okumqoka uDr. Shava uthi umuntu angazivikela ekuthelelweni i-coronavirus ngokuvala umlomo lemakhaleni.
Kuyakhuthazwa ukuthi nxa ungenelisi ukuthi uthenge amamaski kuhle ukubana uyenze eyakho usebenzisa iqhiye. Nxa ungasebenzisanga iqhiye sungayenza ngezigqoko ezindala. Nxa kuyikuthi ufuna ukuthenga amamaski alohlonzo olukhulu bawathi wona ngama N95 alandelayo bawathi ngama surgical mask. Ama N95 mahle kakhulu kodwa inkuthazo ekathi khona ngeyokuthi abantu kabangasebenzisi amamaski adurayo kabawachiyele odokotela labomongikazi.
Unkosikazi Abigail Muphambi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution uthi lanxa sebekuzwisisa okwamamask udubo yokuthi sibo bonke abanganelisa ukuwathenga.
Eyodwa lapha kobulawayo imask iranger from 15 bond to 25 bond. Singananzelela emulini at average we have 5 to 6 people. Bonke labo kuya kufuze babe nama mask considering kathesi kuthi informal sector that many people depend on kathesi kayisasebenzi. Kusuka kube into enzima sibili ukuthi abantu bakhwanise ukuthi batholela ama mask kumbe the standard standard yama maski unalawo.
Umpambi uthi kwakumele uhulumende atholise uzulu lawo mamaski kanye lemfundiso eyenelayo ukwenqabela ukusabalala kwemibiko yamanga.
Sikhuthaza ukuthi uhulumende akwanisa ukuthi anikeze abantu lawo mamaski koza isibo bonke abakwanisa ukudinga kumbe ukuthola lawo mamaski.
Kwasekelwa isikhulumeli kumanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Marvelous Khumalo.
Omunye uthatha imask ayigqoke for the whole week, lokhu kakusoze uhambelane kumbe kuncedise, noma uyabe ibamba ngezandla ingcola izagcina vele isingasebenzi imask yona leyo. So yikho thina esithi uhulumende afuze anikeze abantu ama mask.
Ukhumalo uthi kungumthwalo kahulumende ukutholisa uzulu imfundiso eyanelayo phezu kokusetshenziswa kwamamaski.
Uhulumende sethatha ama responsibilities lama roles akhe ewajikela kuma private players ukuthi itesting, tracing lokunye konke okwakufuzwe kuyenzwe nguhulumende senikeza khonoko kuma private players. So kasiboni thina lokhu kuhambelana yiloko okuthiwo yisisekelo sombuso welizwe ukuthi khona lokho okokubona ukuthi indaba ze public health zime kahle yini yi-role kumbe i-responsibility kahulumende yona leyo.
Umnumzana Nkosi yabo Sibanda oligqwetha yena ukhuthaza uzulu ukuba alandele ukuthiwa nguhulumende labempila kahle.
Uma singakhangela ngelihlo elibanzi sizakunanzelela ukuba isijezo lesi siza kwenza abantu jikelele ukuba babe kwazi ukuqatha kweface mask. Njalo siza kwenza umuntu yena yedwa azigqokele iface mask. Njalo futhi iface mask bathi iyavikela ukumemetheka kumkhuhlane lo we-COVID-19.
Sebebaningi asebebotshiwe ngenxa yokungagqoki ama-face mask lapho bengena emphakathini. Uhulumende uthe eyekethisa iziqondiso ze-lockdown ukubeke sobala ukuba umuntu ulakho ugqoka yiloba yiwuphi umhlobo we-face mask ethengwayo kumbe azilungisela yona ingqe egqokile ukuzivikela yena lalabo abaseduze kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Okwamanje ke sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona khona ngalezi zikhathi umhlaba ulwisana lokusabalala kwe-coronavirus.
Linjani kumthwakazi omuhle khona ngapho Studio 7. Ibizo lami ngu-Cosmas Ncube, ngokuzalwa ngiselo kwaGwelu eJongola kwesukangudla, ngokusebenza South Africa eGoli, indawo esihlala kuyo kuseyuveli. Izinto esihlangabezana nazo ezinzima eyuveli ngezabantu abakithi ekhaya abangakhoniyo ukuthi bakwazi ukuzisiza ngokungasethunjini ngenxa yokumiswa imisebenzi ngale lockdown esihlasele umhlaba, ikakhulu esimeni sokudla nesimeni samarenti. Abanye kwezinye indaba nandaba nokuthi isimo esinjani, umuntu abeyifuna irenti yakhe kunjalo kuphelele. Abantu sebehluphekile kule ndawo esibuyele, sebesicela ukuthi ma kungafinyelela lizwe lezikhalo zethu, ma kungaba khona indlela yokuthi bakithi kusizwe. Abantu sebehluphekile endalo esihlala kuyo, abanamaphepha, kunzima ukuthi bayithole ukudla.
Ngiyanibingelela ku-Studio 7. Igama lami nguDumezweni Onkiwane, ophuma esigabeni selwaGwelo. Ngokuhlala ngihlala eJohannesburg, South Africa. Into ebonakala lapha ukuthi isifo lesi i-corona le ikhona, kuyathestwa kwenzakala yonke into, kodwa-ke abafinyeleli indawo zonke. Njalo wazi ukubana lohulumene walapha wakhipha amasosha ngobuningi bawo. Asiwaboni masihamba, sezwa nje saphela ngokuzwa, kodwa asiwaboni. Kusho ukuthi sizwa kakhulu ukuthi akhona ezindaweni lezi okunama-South African kuphela. Ngathi nje lezi ndawo ngathi kuqubene naqubana kunama-foreign hhayi abanandaba nakho. Ma ngithi ngiyabheka futhi abantu bayalamba kakhulu laba basekhaya eZimbabwe. Hawu, ngoba ungenamaphepha noma abanamapasipoti abazitholi lezi mali ze-UIF, abazitholi ngoba bangama-foreigner. sokungene ukuhlukanisa mpela ngokuthi ubuyapi akuphiwa lutho usho ukuthi ungavele ufe nje ufe uhambe kini usungcwatshiwe yikhona nje bona abantu abaningi bevolontiya ukubuyela hayi isimo siba sibi kakhulu ebantwini abangasima South African sokuba affecta nalaba abasebenzayo ngoba sokuthiwa ikhampani mazi izovula kumele bebone ukuthi 8 out of 10 ngamalokali. Okokugcina nginombuzo ukuthi into eyenzakala ekhaya eZimbabwe ukuthi umuntu uyasuka eSouth Africa equarantine baphinde futhi bayemquaranta eZimbabwe kungaba kuse lokubuntu yini obenziwa nguhulumende beZimbabwe.
Mina ngingundi weni ngiphuma eBinga endaweni yelusulu esigabeni seBMC. Into esikhala kiyo thina esigabeni sethu ngamanzi kakhulu. Asilamanzi enkomo. Siyazama ngendlela zonke kuhulumende kodwa asikwanisi ukuncediseka. Even izibhorane lapho thina sikhona endaweni yaseguswini okuthiwa kusemagwadini. Akula vele sona isibhorane sithwala nzima. Amanzi esiwanathayo ngamanzi avulekilele emthombo lesigebhayo emakhaya. Engayakhelwanga so silengozi ukuthi singathola umkhuhlane kwesinye isikhathi kodwa esikudingayo ukuthi sincediswe nxa singatholakala uncedo sixaswe ukuze ukuthi sikwanise ukugejola isibhorane ukuze sikwanise ukunatha lathi amazi ahlambulukileyo kanye lenkomo zethu ngoba kunzima sibili sithwala nzima okunye okumanisayivele emgwaqo yethu esilayo oquma emakurubusu uthathuthele BMC usiyele usulu ufile lo mgwaqo wethu sesazame ukucela kwabo DTF kwabo councilor akuzwakali ukuthi singenza njani so sicela uncedo kubana bakithi sisizakale kuyilana indawo.
Labo-ke ngabanye babalaleli bakaStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona. Kwezemidlalo, abenhlanganiso elwela amalungelo abadlali eFootballers Union of Zimbabwe bakhuthaza amaqembu omdlalo wenguqu ukubana aqhubekele phambili ebhadala abadlali ngesikhathi umsebenzi wezemidlalo umisiwe ngalesi sikhathi sokulwisa nale COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe uThomas Sweswe uthi kabakatholi izikhalazo ezivela kubadlali bekhonona ngokuthi kabakaholi njalo bayakuthakazelela lokho ngoba abadlali balobelana izivumelwano zomsebenzi lamaqembu.
Thanda ukubonga ama-clubs wonke eZimbabwe ukuthi bayalandela umthetho wama-contracts asayinweyo ngama-players lama-clubs. Ama-players bala ama-program abayenzayo abathole from i-club. Kusho ukuthi ama-players bayasebenza, they are entitled to their salaries. So ngithanda ukubabonga because emsebenzini asikatholi any query, any problems from ama-players ukuthi asitolanga imali zethu. Ngithanda ukubabonga kakhulu. Sile temba ukuthi i-game izoqhubeka phambili as soon as possible.
Usweswe nginobhala jikelele wenhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe yona emela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Imidlalo yenguqu kusigaba se-Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMbimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kodwa sekukhangelelwe ukuba imidlalo izaze iqale ngenyanga kaNcwabakazi. Emazweni aphetsheya kanye laselizweni lase-South Africa amanye amaqembu avumelane abadlali labaqeqeqeji ukuba iholo ligavunwe njengoba lamankampani aphathisa amaqembu ngosekelo lwemali lawo ebhekane lenkinga yokungenzi imali ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kule mibiko ethi iqembu le-Highlanders lalo liphakathi kwenkulumo lomqeqeqeji walo uMagarrison licela ukuba lingamuphi lonke iholo lakhe ngoba labo abaphathisa iqembu ngokumholisa labo bibhekane lenkinga ezidalwe yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iqembu le-Highlanders ngelinye lamaqembu bagoqela ele-Cape United kanye lele-Black Rhinos abesekelwa ngemali inkampani ye-Net One yona ebikwa isithiya yenelisi ukuqhubekela phambili ifaka imali kulawa maqembu. Emazweni isiqalile imizamo yokuqhubekela phambili ngomdlalo wenguqu njalo kwele-Germany kule nhlelo ezokuba imidlalo iqhubekele phambili ngempela viki elandelayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo Joseph Njanji.
Singa agqibi uhlelo lothu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Yinani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabangamashumi amathathu lasithupha 36. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine 4,200,957. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.